Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Selingani litshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-27 Mabasa 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sibamukele kuhle abakwenzileyo ukuthi bebuye emahofisini kahulumente sizokhulumisana sonke sithi strengthen ama-programs abekwa nguhulumente sithi strengthen ama-programs aproposwa ngabantu.
Iziphathamandla zenhlangothi ezithiyeneyo ezenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba we-United Nations zisekwethekelelweni kobulawayo zizohlolisisa ukuqhubeka kwenhlelo ezokuphathisa abaswelayo.
Kuningi sikubona iSouth Africa ikwenza kahle, like ama-human rights iyaprotecta imisebenzi for izizalwane zayo, lakho futhi ukuthi kwesinye isikhathi siyababona belungisa indaba ze-corruption, belalela labantu lama-courts abo enikeza ama-favorable judgment ebantwini even against government officials.
Ngesikhathi ele-South Africa lithakazelela uzibuse lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele-South Africa zithi kuningi iZimbabwe okufanele ikufunde ngendlela lelo lizwe eliqhuba ngayo inhlelo zalo. Lokhu liqonga inani lasebemukele ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lokhu liqonga inani lasebemukela ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni. Kunje sebefika inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu lengxenye 353,834 asebehlatshiwe ijekiseni le. Lokhu lwaqalayo uhlelo lokuhlatshwa ngonhlolanja lonyaka kubika abogatsha lwezempilakahle. Inani lasebetholakale bele COVID-19 lokhu igciwane leli laqhamuka elizweni nyakenye sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 38,102, okulinani eligoqela inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu lanhlanu 35,149 labagule basila kulomkhuhlane wabulala abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1560. Iziphathamandla zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations le World Food Program zisekethekeleleni kobulawayo okwensuku ezintathu zisihlola ukuqhubeka kwenhlelo zalezi nhlangothi zokuphathisa abaswelayo ngemali yokuthenga ukudla. Intatheli zindaba yeStudio 7 u-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Namuhla iziphathamandla lezi zihlangene lomphathintambo obona ngaleli dolobho uMinister of State uJudith Ncube zamazisa ngenhlelo zabo abaziqhubayo kuleli dolobho. Baveze ukuba benelise ukuphathisa ngokupha abantu amavotsha okuthenga ukudla okwenyanga edlule layonale. Sebeqalile njalo ukuhlola indlela zokuqondisa lolu hlelo kunyanga ezilandelayo. Ekhuluma ngemva komhlangano lonkosikazi Ncube omele iUnited Nations kuleli, unkosikazi Maria Ribeiro uthi uhambo lwabo bazakhulumisana bahlangane labasakhulayo bona abakhalaza ngokuthi akulanhlelo ezicacileyo eziqondane labo.
I think some of the areas where we're already engaged are very important. For example, in terms of social protection support for families who are food insecure, there's a WFP office here that is works in the urban areas here as well. We provide support on reproductive health.
Unkosikazi Praxedis Moyo okhokhela uhlelo le World Food Program ngobulawayo uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu kobulawayo.
Ohlelo lolu ngathi luhamba kuhle kakhulu, sisephela ndaba lapho sibe sinika khona abantu ukudla, abeni imali, abephela ndaba besibe bethatha imali yabo e-Western Union. Lawa kade bethola khona i-$12 umuntu ngamunye ngamunye. And then kulalaba kade besemzilikazi, labana bathola i-voucher, bahamba bayethenga ezitolo, bathenga ku-TM, bathenga ku-OKMart, bathenga, I think ngu-TM lo-OKMart, yikho lapho bathenga khona ukudla singathi okwenyanga. So kathe sisibaphile ukudla kuka-March lo-April. Abantu laba singathi emzilikazi ibile 31,000 and then iphela ndaba ile 5,000. Asingeke sithi luyaphela, ngathi sesikwenzayo nje ukuthi sicubungulisise nje ukuthi abantu ngabe sabakhetha kuhle, ngabe bakhona abasalayo, senze njani ukuthi sibone ukuthi ekukhetheni ingxenye yokuqala abanye baphambanisa ngokungabi khona, kumbe abanye kungenzakala ukuthi kwaba le mpambaniso ezithile. Sozama ukuthi nje sikline kuhle ama-registers ethu. Nxa siqeda ukuklina ama-register ke sesiqhubeka futhi, sithemba ukuthi ngoJuni sizasusela siqhubeke siye phambili.
Umphathintambo obona ngobulawayo unkosikazi Ncube yena uthi uyajabula ngohlelo lwabe World Food Program.
Besilezithekele ama-representatives achiyeneyo enhlanganiso ezichiyeneyo, sithanda ukuthi sitsho ukuthi sibamukele kuhle abakwenzileyo ukuthi bebuye emahhofisini kahulumente sizokhulumisana, sazane, sisenzele ukuthi sonke sithi strengthen ama-programs abekwa nguhulumende, sithi strengthen ama-programs aproposwa ngabantu. Njengoba bengilalela ubuza omele i-World Food Program, kuhle ukuthi bathe okwakhathesi ikabakhangelelanga ukuthi i-program icine, kodwa bafisa ukuthi beke bekline ama-register abo belungise. La uyakwazi ukuthi abanye bebesithi ngabhalisa kodwa kangiholi, kumbe ilizwe lami lahamba kodwa kuze kube lanamhla, umakhelwane wami esahamba sonke siyabhalisa, yena uyahola mina kangiholi. Nxa besithi basalungisa ama-register bakhangelele futhi ukuthi ngoJuni bethi resume i-program, kuyinto enhle kakhulu.
Iqula le-United Nations elisedolobheni libalisa abe-International Organization on Migration, International Labour Organization, i-UNFP, i-UNICEF, i-UN Women, i-WFP, labe-World Health Organization. Okwamanje i-United Nations eZimbabwe lohulumende baphakathi kokuhlela uhlelo oluzathatha iminyaka emihlanu kusukela ku-2022 kusiya ku 2026 olwe United Nations Sustainable Development Cooperation Framework oluzathathela lapho okuphela khona uhlelo lweZimbabwe United Nations Development Assistance Framework iZundaf oluphela ngumpandula lonyaka. Abe United Nations bapha iZimbabwe izigidi lezigidi zamadola ekuphathiseni abantu ngokudla lezinye inhlelo ezehlukeneyo ezweni, kugoqela lokuvikela ukumemetheka kobhubhano lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende semise uhlelo lokusiza izakhamizi zemaphandleni ngokudla olwe drought relief osekuchaza izakhamizi eziningi zikhala ngokuthi zizabulawa yindlala. Okuningi sikuzweni Albert Ncube esiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Lesi saziso sethulwe lugatsho olubona ngenhlala kahle kaZulu oluthe uhulumende usecabanga ukumisa uhlelo lwe drought relief ekupheleni kwalinyanga amabasa ukuze kuhlolisiswe kakutsha abantu kumele bathole uncedo lolu. Uhlelo lolu lubikwa luzamiswa kwesikhatshana ngoba izulu linile kakhulu ekupheleni kwanyakenye, izakhamizi eziningi zenelisa ukulima, ngakho-ke zilakho ukuvuna okungcono lonyaka. Kodwa unkosikazi Justina Ndlovu oyisakhamuzi ka-Ward 14 esengezane eGwanda South uthayisi bobonke abalimileyo kungakho basaludinga uncedo lokudla.
Nginjenje mina ngikhuluma ngilesigogo endlini esingubaba angilimanga ubaba wachayeka ngathi ngaba ngowendlini la namhla ngowendlini so ngiyaba sengimangala ukuthi inxa sokumile okuyi 50 lokhu ayekuphiwa ngesikhathi ekuphele ubudaleni sengizabamba ngapi so kulokunzima aluba uhulumende uyakukhangelisisa nje udumo lube khona lobuhle bezulu kodwa hayi ayisibo bonke abalakho ayisibo bonke abakutholileyo.
Amazwi la asekelwe ngusobhuku esengezane umnumzana Rogers Moyo othi lolu hlelo akumelwanga lumiswe manje ngoba izilimo zidodile emasimini okuthe iningi lingelasivuno.
Hlelo lolu nxa lungasekho esigabeni ngiyakunanzelela sibili ukuthi yebo ye kungenzakala abantu babe lokuphilanyana kodwa kwabanye kuza kuba nzima ngoba emasimini lapha lana izulu ekuneni kwalo ngobuningi labakhona kwezindawo lokuhamba komhlabathi kwezindawo kwasuka kwatoda kuvele ukuthi kakulavile elibakhona khonapo sokuphuma izinto nje ezingelancedo.
Ukansila kaward 14 esengezane mnumzana Phineas Maphosa laye uthi kayisibo bonke abenelise ukulima.
Abantu abanjengezigoga, abantu abanjengabalupheleyo, abantu abanjengezintandane. Lawo bantu abakwanisi ukuthi mhlawumbe singababalele kuthini balimile basuze ukudla okunele. Yikho ke ikhona indlala yezulu ebantwini abaningi phakathi. Kasibo bonke abavuni abazavuna, kasibo bonke abavunileyo njengoba kungasibo bonke abalimayo. So mina benza futhi ngawo government uyaphenduka back azebona ukuthi abantu abanjengabalusokhona ama-vulnerable athole ukudla ancedise siyaphandle.
Umphathintambo ogatsha olubona ngenhlala kahle kaZulu umnumzana Paul Mavima uthi kayisibo bonke abazamiswa ukuthola lokhu kudla.
We are not suspending the food mitigation program for the vulnerables like disabled people, like the elderly.
Asimisanga uncedo kulabo abakuselayo abafana nabagogekileyo abagugileyo intandane labagulayo. Esikwenzayo ukumisa nje lonke lolu hlelo lwe-drought relief sibe sisingena ezigabeni sibone ukuthi labo abadinga uncedo bangaki. Lanxa kunjalo lokhu kudla kuzamele kusetshenzelwe.
Urhulumente ubephathisa imuli ezedlula inkulungwane ezamakhulu ayisikhombisa 735,455 elizweni lonke jikelele. Ngakho ke uthi uzake ame kwesikhatshana ukuze athathe lelo thuba lokuhlolisisa uluhlu lwabatholayo ukuthi ngempela bafanele na ukuthi baqhubeke beluthola lolu ncedo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ngesikhathi eleSouth Africa lithakazelela uzibuse namhlanje, izizalwane zeZimbabwe labamabandla ezombusazwe ebeZimbabwe abahlala kweleSouth Africa bathi kuningi iZimbabwe okufanele ikufunde ngendlela lelo lizwe liqhuba ngayo ezombusazwe lezamalungelo oluntu. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Sekuyiminyaka engamashumi amabili lesikhombisa 27 years iSouth Africa ithole uzibuse. Ziningi izikhalo ezethulwe izalwane zakwele South Africa ngalelanga. Abaningi bathi balokhu bengalazi indlu emadolobheni bengelamhlaba ongowabo emaphandleni. Abanye ke bebekhala ngokusweleka kwemisebenzi njengoba abangasebenziyo sebefika kusilinganiso songamashumi amathathu lambili ekhulwini 32.5%. Bakhona njalo abebekhala ngokuthi labo abakhethwe ukuletha inhlelo zentuthuko bayazidika ngemali kaZulu. Kodwa abamabandla ezobusazwe eZimbabwe kwele South Africa bathi lobanje kukunengi izakhamizi ezikhala ngakho, kunengi abakuhawukelayo osekulethwe inkululeko yeSouth Africa kuzalwane zayo. Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabena uthi iZimbabwe yehluleke kakhulu nxa kuqhathaniswa leSouth Africa.
KeZimbabwe sathi sile 27 years sithole uzibuze sasiloku silomongameli oyedwa. Sathi silo 27 years sithole uzibuze kwakube lempi yombhuqazwe. Sasile 27 years sithole uzibuze umnotho wethu wachabalala lapha kasikabone kusiba lombhuqazwe eSouth Africa.
Isikhulume sebandla lezaphu kule South Africa umnumzana Kanisa Singala uthi bafisa kakhulu ukuthi iZimbabwe ifunde ukuthi amalungelo oluntu ahlonishwa njani.
Kuningi sikubona iSouth Africa ikwenza kahle like ama human rights issues iwaphethe kahle lendlela ephatha ngayo izizalwanizayo in terms of ukusebenzeni imisebenzi iya protecta imisebenzi for izizalwanizayo lakho futhi ukuthi kwesinye isikhathi siyababona belungisa indaba ze corruption belalela labantu lama courts abo enikeza ama favorable judgment ebantwini even against government officials.
Unopana jikelelwe bandla le Patriotic Front umnumzana Endunyati uthi umehluko omkhulu phakathi kweSouth Africa leZimbabwe ukuthi eZimbabwe kwaphela umbuso wamabhunu kodwa inkululeko lozibuse akutholakalanga.
Inkululeko kayibuyanga ngendlela yokuthi abantu bakhululeke bakhulume lokho abakubonayo, lokho abakuthandayo, lokho abakufisayo, bakhulume bakhethe ngendlela abafuna ngayo. Kuleli lizwe leSouth Africa abantu bakhululekile, bakhuluma abakufisayo, khuluma noma yini, akula mntu oza kugijimisa kumbe afuna ukukucatshisa.
Unobala jikelelo webandla leMthwakazi Liberation Front umnumzana Crispin Nyoni uthi ngesikhathi iZimbabwe isiba le minyaka engamashumi amabili yasikhombisa kuyesabeka okwase konakele.
Yayivele isinamacala amaningi okubulala abantu besiNdebeleni kumbhuqazwe. Yayivele isingenwe yiyo imvukuzane yokubusela, imvukuzane yokuzonda esinye isizwe, imvukuzane yokwenza zonke izinto ezimbi base begraduatile iningi labo.
Le yinto egcizelelwa sikhulumele sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo.
Imithetho yayisetshenziswa ukuhlukumeza abantu omnyama yiyo esisetshenziswa namhlanje ukusihlukumeza nathi. Ukususa ezindaweni zethu, i-marginalization, ukubandlulula, ukukhethana ngokuhlobo. Lokho kwasenziwa abelungu, yikho sekwenzakala. IZimbabwe ayizange ilungise uma nxakade iphuma-ke kwi-independence. Yasebenzisa kungakhangela inkantolo, indlela ezisebenza ngayo, kusafana nje nalezi ezika-Smith regime.
Kodwa-ke ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa sethula inkulumo yakhe ngelanga lokuthakazelela uzibuse weZimbabwe kumalanga ambalwa asanda kwedlula uthe uyathokoza ngokuthi iZimbabwe ithakazelela iminyaka engamashumi amane lanye sekukuningi kakhulu ekwenze kuhle selokhu yathola uzibuse. Velesito 7 Johannesburg kwele-South Africa nginguTuso Khumalo.
Yebo 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 mthoka komuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection oluphuma ku Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa ngohlelo lukahulumende lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 olwe vaccination. Saphinda sihlaziye umthetho opasiswe lidale lephalamende wokuguqula isisekelo sombuso owe Constitutional Amendment Bill number 2 ophatha indaba ezitshiyeneyo ezigoqela amalungelo abatsha labesifazana. Zilukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
UZulu ikakhulu abaphila ngokuthenga bethengisa impahla bakhala ngokungavulwa kwemingcele ngokupheleleyo. Imota zikaZulu kunye labomalayitha abavunyelwa ukugcapha imingcele nakugcwele leZimbabwe, kodwa amabhasi yiwo avunyelwayo kunye nemota ezinkulu zohlobo lwama-truck. Kodwa kusukela ngeviki edluleyo iziphathamandla zemngceleni zibikwa bezithathela abamabhasi impahla osekuthiye abaningi bekhonona. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Lobo uthi kuyadanisa ukuthi uhulumende elokhu evale imingcele yelizwe.
Kulimaza kakhulu ke abantu ke abafuna ukukhrosa bevela kwele South Africa bebuya eZimbabwe kumbe abafuna ukusuka eZimbabwe besiya kwele South Africa, ikakhulu ke abantu abazisebenzayo. Siyakwazi ukuthi eZimbabwe yilizwe labantu abazisebenzayo abaningi, abantu abaqhatshwanga baye befuna ukuhamba eMzantsi Afrika bayehoda izinto abazithengisayo babuye bezozithengisa ekhaya. Yikho ke nxa ama-border evaliwe kutsho ukuthi ke abasela ke esingathi i-source of income abantu abaningi elizweni leZimbabwe, ngoba abantu abaningi bephila ke ngokuthengisa. Nxa bengasenelisi kuphuma ke bahambe ke South Africa sokubanzimela sokusiba nzima ke ukuthi bazaphila njani.
Lokhu kugcizelelwe yingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe umnumzana Rejoice Ngwenya yena othi ukuthathelwa impahla ukuziwe ngohulumende nesihlubu ngoba impahla le izasetshenziswa ukudinga amavoti kukhetho oluzayo.
Ukubanjwa kumbe sithi ukuthunjwa kwezimpahla zikaZulu ovela eGoli yisihluku esimangalisayo. Ye siyazi ukuba amafactory ethu avaliwe ngenxa yemithetho kahulumende engakhi umnotho. Kanti ke siyazi ukuthi ukudla lokhu lezimpahla lezi ezithunjwayo izanu izazisebenzisa ukuthenga amavoti ngokhetho oluzayo. Uhulumende uthi yena kulobuqili obenziwayo eBeitbridge kodwa akusiqiniso lolu lulunya kuphela. Kambe ubuyanga bubhahile kunje kanje umkhona uyabulisuthatha lezimpahla zabantu bakithi. Hathi lokhu akuyekelwe lokho.
Sisifatha amandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyobulawayo Vendors and Traders Association. Umnumzana Michael Mdladlandiweni uthi ukuvalwa kwemingcele sokuphazamise amalunga enhlanganiso yakhe amaningi.
Ye, so kuphazamise kakhulu abantu abakubhizinisi lokuthenga bethengisa. Njengoba usazi ukuthi abantu abaningi velade bephila ngakho ikungaqalisi indaba ze-lockdown. So kutsho ukuthi abantu abaningi baphazamiseka sivile empeleni. Kodwa abanye sebekhangela ngaphakathi sebesebenzela khonapha elizweni. Sethemba ukuthi nje wazothukuthi kuzaba le international trade fair. Engxenye amabhoda sezavulwa because kuzabe khangelela ukuthi kulabe labantu abazangena bavela emazweni alawa esiyakhelane lawo. So sinakanele ukuthi engxenye ngesiphangiphangi nje ama-borders azovulwa. Kodwa ebhizinisini sibili kube indaba yokuthi abantu abaningi baphazamisekile kakhulukazi.
Usomabhizimusi uNdlovu naye uthi impahla ethathelwa abantu izasetshenziswa ukuhuga abantu ukuthi bavotele ibandla le-ZANU-PF. Yona ithathelwe uZulu ophakathi kodubo.
Kuyadanisa ukuthi-ke ilizwe leZimbabwe lokho livalile umngcele walo lelizwe leSouth Africa eBeitbridge. Kulimaza kakhulu-ke abantu-ke abafuna ukukhrosa bevela kwele-South Africa bebuya eZimbabwe kumbe abafuna ukusuka eZimbabwe besiya kwele-South Africa. Ikakhulu-ke abantu abazisebenzayo, siyakwazi ukuthi eZimbabwe yilizwe labantu abazisebenzayo abaningi, abantu abaqhatshwanga baye befuna ukuhamba eMzantsi Afrika bayehoda izinto abazithengisayo babuye bezozithengisa ekhaya. Kho-ke nxa amabhodi evaliwe kutsho ukuthi-ke abasela-ke esingathi i-source of income abantu abaningi elizweni leZimbabwe ngoba abantu abaningi bephila-ke ngokuthengisa. Nxa bangasenelisi ukuphuma-ke bahambe-ke eSouth Africa sokubanzimela sokusiba nzima-ke ukuthi bazaphila njani ngoba bengabantu-ke abaphila-ke ngokuwoda bebuya bethengisa lapha ekhaya.
Uhulumende yena uthi imingcele ayimelanga ivulwe ngokupheleleyo ngoba esalisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus elingangena elizweni livela kwamanye amazwe, ikakhulu umkhakha wegciwane leli othiwa uqhalile njalo kulolaka lokusabalala ngesiphangiphangi.
Abazali kwezinye izikolo emhlubulweni weMandebeleni sebeqale ukubhadala ababalisi imali yokubaphathisa ukuze bathole ilabuzane lokusebenza iviki egcweleyo. Esinye sezikolo lesi ngeseminda esikhiphe umbiko owazisa abazali ngaleli nyathelo. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Sebekubone kufanele abanye abazali ukuthi babhadale ababalisi ukuthi bafundise abantwababo loba belokhe bedonselana lomqhashi ngodaba lweholo bethi abantwana yibo abalahlekelwa kakhulu ezifundweni nxa ababalisi bengela sifiso sokusebenza. Umnumzana Mkhokheli Ndlovu, umzali, uthi le yindlela enhle ukuthi abantwana bengalahlekelwa izifundo kakhulu.
Ngibona kungumbono omuhle kakhulu lowo ukuthi ababalisi bephiwe something. I-20 usaphe term, angiboni kuyimali enzima kakhulu ukuthi abazali bengayehluleka. Kuya kumele ukuthi bezame ngoba sesikhangela sibili singasaqambelani manga. Ababalisi labo basebenzimeni ngoba imali abayihola incane kakhulu. So ukuthi sibakhuthaze kumele ukuthi sibanike khonokho okuncane labo ukuthi bakhuthale befundise abantu bethu bekwazi ukuthi bebuye nsuku zonke esikolweni ngoba nxa singenzanga njalo nxa bengabuyanga wona abaluzi lutho kodwa abantu bethu babaluzayo.
Kodwa unkosikazi Sukoluhle Sithole olomntwana ofunda eminda uthi leli nyathelo liyabasinda abanye abazali abanjengaye.
Zabale ama incentive ama teacher ayimpathanga kahle because phezu kwama incentive sibe na meeting basitshela ama teacher azana la ama teacher baphinda basitshela ama top up ama school fees. So from top up le $95 plus $20 and konke kufunakala khathesi ngo-April izikolo zingakavalwa. Hayi, indaba le inzima le inzima inzima njalo ibuhlungu. Asikwazi sizayiphatha njani.
Unobhala wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Raymond Majongwe uthi ababalisi lokhe bengenelisi ukuthi babuyele emsebenzini.
The truth is teachers remain incapacitated.
Ababalisi baqhubekela phambili besehluleka ukuziphilisa ngeholo labo lalapho uhulumende esebethuse. Eqinisweni ababalisi abahamba ezikolo kabasebenzi okuya ngabo. Kundaba yemali yokukhuthaza ababalisi, imali le ayineli. Abanye baboshwa, abanye basemthethwandaba. Esingakusho kubazali ukuthi bakhuthaze uhulumende ukuba aphi ababalisi iholelane leyo ukuze imfundo iye phambili.
Unkosikazi Sanele Ncube omunye wabazali uthi imali okumele zinikwe ababalisi akumelanga zibazise ubuhlungu ngoba ubunzima busemuntwini wonke.
Okwenzakalayo lokukhulunywayo siyakuzwa kodwa ebesikukhangelela ukuthi imali ababalisi abayifunayo ingasikhami ngoba sonke sifuna ukuncedana njalo imine kayilingani. Sikhumbule ukuthi kulabanye abantwana abangenelisi ukuthi babhadale ifees. Lokhu kuzaba baza kukwanisa na? Aluba uhulumende laye uyazama ukuthi azwe ukukhala kwethu kanye lokwababalisi.
Usikhwica mfundo Paul Mazima, umphathintambo wezisebenzi zikahulumende, ulandule ukuba ababalisi kabasebenzi nsuku zonke, esithi ezikolo zonke kulababalisi abangaba yisilinganiso sokungamachumi ayisitshiyagalolunye ekhulwini, i-90%, abahamba emsebenzini amalanga wonke. Uphinde wathi abaphathi zikolo kumele babone ukuthi ababalisi bayafundisa emaklasini nsuku zonke. Edabeni lwemali yokukhuthaza ababalisi ekhitshwa ngabazali, uthe uhulumende kavumeli abazali ukuthi babhadale imali lezi. Uchaze ukuba ababalisi bafundisa ezikolo ezehlukeneyo ezilabazali abaleminwe engalinganiyo, kungakho uhulumende esithi abazali kabangaphi ababalisi imali yokubakhuthaza. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Iziphathamandla zenhlangothi ezijene zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations zikobulawayo lapho ezihlola ukuqhubeka kwenhlelo zokuphathisa abaswelayo. Abavela eZimbabwe abahlala eSouth Africa bathi kuningi eZimbabwe elingakufunda ngendlela ilizwe leSouth Africa eliqhuba ngayo ezombusazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30 kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela kulenjini ku-www.voandebele.com.
Lela wenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 6:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.